Masabe Zulu, iMDC iphathi yabantu imele wonke umuntu okuthiwa ngumuntu, hatshi kumela ama-members laba balamakhadi. Yikho ke sizwa sibuhlungu sikhathazeka ukuthi uHopewell Chingono bamenzelani ulunyo olunjalo ngenxa yokuthi laye ngumuntu ulamalungelo ayinqaba njengojournalist. Engaze botshwe inyawo lezandla ejiwa entolongweni ungani ubulala umuntu, kungani ngumuntu ede ecebisa abantu ukwenza ikhu. Siyabona njalo uvice chairman wethu uJob Skala laye bayamhlukuluza. Silaye futhi omunye youth wethu ofunda University of Zimbabwe laye sehlezi over 42 days elokhu evalelwe. Kambe bahloseni ababusi banamhlanje? Bahlose ukuthi abantu laba babanjwe imikhuhlani ethize efanana le-COVID-19 kwenzela ukuthi babhubhe bachiye umhlaba lo. Kukhanya ngani abasabafuni ukuthi baphile. Siyazwisisa kahle ukuthi Hopewell wayencedisana lo Jacob Ngarivume besithi kufanele ukuthi kube le demonstration mhlaka 31 July 2020. Lo Skala laye waye ngumkhulumeli wabo. UFadzai Mahere laye wahamba waya demonstrator. Sesibona mhlophe ukuthi abantu laba ababotshelwa amacala omnyaka ophelileyo. Sihambile sayakhangela ama prison ayisiwo ma-prison, ngama-dungeons lapho okufanele ukuthi abantu bagqitshelwe bephila. Ngamangcwaba agqitshelwa umuntu ephila kubhidlikile ngengcekeza. Yikuhlukuluza okulesisindo esikhulu esokuthi abangena laphana bangayekela ukufa baqinile. Sibuhlungu ngoba ama-prisons anamhlanje silandela United Nations regulations sokuthiwa ngama reformative institution rehabilitation. Lokho kusithi umuntu ongabotshwa uyancedwa ukuthi eguqule impilo yakhe laye ebe ngumuntu, encediswe ukuba ngumuntu muntu, hayi ukuba yinyamazana. Kodwa lapha eZimbabwe ungabotshwa uhlufaka ubuhlungu, uphiwe hard labor, ulale phansi, akulazambuzi, akulangubo, kugcwele intwala, kuyanuka, akuvele akugeziswa. Into ezinjalo Mahlabe Zulu, sithi umbuso ngamazolo, batsho njalo amaNdebele. USmith watshiya amajeli enjalo, waphinda labo i-RAF bahlukumezwa bangena amajeli onalawo. Lalaba ababusa namhla amajeli abafuni ukuwalungisa ngoba bathiye abantu be-opposition. Sobohla manyosi, phapha juba, baza kucutha phambili. Kusasa sithi okungapheliyo kuyahlola. Umbuso ungaguquka njengoba sithi umbuso ngamazulu. Amajeli la ti abantu be-opposition kabasoze bangenekiwo na? Sithi Mahlabe Zulu, ukuphindisela ngokukaNkulunkulu. Thina siyakhangela abaphambanisa abantu, uNkulunkulu uzabatshaya ngoswazi. Kodwa phela uNkulunkulu uncedisa umuntu ozincedisayo. Asikhankasenini sitshela abantu ukuthi kule COVID emajeli, sitshela abantu ukuthi kule corruption eyenziwa iZANU-PF, sitshela abantu ukuthi imali eZimbabwe kulobu yanga. Kodwa-ke sikhumbule ukuthi umbuso ngamazolo. Zobohla manyosi, phapha juba, baza kucutha phambili. Okungahloliyo kuyahlola maNdebele, batsho njalo. Yimo wena uFelix Makalama Fasipanda, ijazi elindizayo.
Kungabe kukhona abangakwenza yini iziphathamandla zebandla lakho labanye abalwela ilungelo loluntu ukuthi benqabele ukubotshwa amahlayana, kumbe kuyabe sokuyikunyathezela ilungelo labo?
I-MDC ilandela isisekelo sombuso. Okokuqala sifanele ukuthi sikholise amalungelo ayinqaba. Njalo akulamuntu ongathathela amalungelo oluntu. Konke lokho kwenziwa izanu kwethusela kwenzele ukuthi abantu banyele inhliziyo bayekele ezokukhankasela amalungelo abantu, bayekele ukukhankasela ezimbangazwe, bayekele ukufuna ukuba ngama-MP, bayekele ukufuna ukuba ngama-president. Ngalokho thina njengebandla labantu sihlala ebantwini njengenhlanzi ephila isemanzini. Konke lokhu asoze sikukhuphe ukuthi siza kwenzani, ngoba amacebo ungakwambula ungakwambutshela abantu ukuthi ngiza kwenza lokhu lalokhu lalokhu. Siyabe sesizichaya. Into ekhona yikuthi abantu abahlale belungisele, basale berejista, besazi ukuthi akulambuso ozakuma naphakade. Nango uTrump edegiya eqolotsha namhlanje sokuthiwa yi-former president, njalo engxenye vele bazambopha. Nampo omgabe edebeyisi basihlupha ngegukurawundi lemurambatshina, bagcina sebexotshana ngekudita. Obanda lamanye ama-dictators ayevele khona kudala, oHitler, Mussolini, bonke laba babahamba. Thina sizakhankasa, kodwa sifuna ukutshela abantu ukuthi asithandi udlame, ngoba udlame ungakhupha umuntu ngodlame la uzakhutshwa ngodlame. Indlovu ezimbili zingalwa, utshani buyachuduleka bufe. Thina sizakhupha izanu kuhle ngama-election. Labantu vele abasayifuni, kungathiwa ama-elections kusasa, thina abe-MDC Alliance siyachaya intambo, ngoba sebebonile abantu ibandla elizondwa izanu yilo ibandla labantu. Unkomo lezaphu yayizondwa izanu, abantu babevothela unkomo. Ngitsho lesikhathi segukurawundi abantu bafa lo nkomo lezaphu. Yikho ke thina abaningi bathi singalahli themba ngokufelwa, singalahli themba ngokuthuselwa. Amacebo wethu singake sazivula amakhwapha sibatshele, kodwa sizakhankasa emthethweni lokufuna i-dialogue. I-dialogue ingxoxo, ngoba saxoxoza kudala sathi uMnangagwa leZanu PF abasoze bayendawo bangagijima lezikhothamathe. Akuhlalwe phansi sidinge umlamulankunzi. Umlamulankunzi nguye ozathungamela inkulumo, abantu bazinze bake basebenze. EZimbabwe yindlala, njengoba khathesi sokulokufo lokhu i-COVID-19, abantu singayekeli singabloke sizigqaja. Let us swallow our pride, sithi gwaqa kungxoxo, kube lama-compromise, ilizwe leli lisuke kwi-legitimacy. Ngoba leli lizwe since 2018 akulahulumende ozinzileyo, nguhulumende wokuzibazela njengalokhu ede kufuna ukwenziwa nguTrump. Kodwa siyabonga e-America, ngoba ama-institutions abo kalandeli iphathi ethile, balandeli i-constitution lomthetho. Ngiyabonga, lihlale kuhle. Mahlabezulu.